odokotela laba bathi icebo likahulumende lokuxubanisa ubufakazi alisoze liguqule okwenzakala eHarare mhla ka-1 Ncwabakazi okumunyethwe lugwalo lwabo abasanda kulwethula ngolwesine. Omunye wabaphatheka ekulotshweni kwayo li-report ethiwa Zimbabwe, a new era, medical evidence of post-election violence in Zimbabwe, uDr. Norman Matara, uthi imizamo kahulumende ayisoze iguqule iqiniso lokuba amasotsha yiwo adubula abantu. Odokotela laba bathi insoli zikahulumende zazama ukuvikela odokotela ukuthi balobe ukuthi abantu abafayo babulawa ngenhlamvu zombhobho lokunye okuninginingi.
These are 11 cases of real people who had real stories to tell of how they were injured, how they were shot and everything.
Nabantu abalichumi lanye laba esikhuluma ngabo abalandisela odokotela ukuba balimala kanjani lokuthi badutshulwa njani. Konke lokhu kumunyethwe kule i-report eveza ukuba badutshulwa bengaphi, besenzani, ukuthi babeyingxenye yalabo ababetshengisela kumbe babeziyela emisebenzini nje kumbe babezihambela nje edolobheni.
Where they were shot, what they were doing, were they protesters or they were people going to work or there was someone who was doing as his or her usual business in town.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, uMnumzana Zisunko Ndlovu, uthi uhulumende kumele angethusele abethula ubufakazi kukomishini ecwayisisa ngokwenzakala lapho kudutshulwa abantu eHarare ekhokhelwa nguMnumzana Halema Monhlante kuze kuphume iqiniso uqobo lwalo.
Thina njenge-Growth Age Development Program asiboni ufanele ukuthi lo opha umbono wakhe kukhomishini abuzwe ukuthi wena namuhla usuke udleni, impahla ozigqokileyo wazithengelwa ngubani, njalo imibuzo yonke leyo isuka emuntwini wayebantwini abangekho kukhomishini. Kulabantu abafelwa izihlobo and kasifanelanga sidlale ngendaba ezinje.
Odokotela laba batshelela umsakazo ukuba abantu ababelimele besiyadinga ukwelatshwa ezibhedlela babhekana lohlupho olugoqela ukwethuselwa kwabodokotela. Bazise njalo ukuthi bafuna ukuthi abenza lesi siga bajeziswe. Imisakazo lamaphephandaba kahulumende athe ngemva kokwethulwa kweripoti yabodokotela laba yahle yaphanga yathi basebenzelana lebandla le-MDC. Bona udokotela bayakulandula lokhu besithi lo ngumkhankaso nje kuphela okubagcona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.